Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku4 bandlela 2024 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi lamaahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport bathola imbadalo ifika phose amakhulu amabili 190.
Ipassport office ibabadalisa $190 iordinary passport but nxa befaka emaphepheni ukuthi be-announce ngokukhweza kwepassport bathi i-150.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu isikhuthaze iziphathamandla zabomanisipala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo.
Sina kakhulu njengenhlanganiso sithakelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono ngendaba yamanzi.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina hathi ukuthi amanzi la ageleze ephuma emasimini.
Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zize zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi yikho lapho esingafa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport bathola imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190 izolo. Uhulumende wethule imbadalo yamapassport eqale ukusetshenziswa izolo engamadola alikhulu lamachumi amahlanu $150 esikhathi esithi ngawe passport ephuma ngemva kwamaviki amathathu kuthi ephuma khonapho khonapho isizabiza amadola angamakhulu amabili lengxenye $250. Kodwa abanye abahambe izolo bedinga amapassport aphuma ngemva kwamaviki amathathu basuke belengise izandla besithi batshelwe ukuba kumele bahlawule imali efika phose amakhulu amabili $190. Sixoxe lomunye wabo unkosazana Thembi Dube usuke laye elengise izandla komsitheli.
Passport office ibabadalisa $190 iordinary passport but nxa befaka emaphepheni ukuthi be-announce ngokukhweza kwepassport bathi i-150 but ma usufike emaofisini i-190.
Manje wena uze ufike ubule malini?
Mina bengile 150 nqe so ngihlulekile ukuthi ngi-collect i-passport.
Wasutshelwa ukuthi yi-190?
Iye, ngase ngitshela ukuthi yi-190 kumele ngibe le-$40 phezulu.
Kodwa nxa sikhuluma labo thina be-passport office bathi yi-150 i-passport yi-130 sokubuya le-$20 yoku-process. Wena abazange bekutshele khona?
Hayi, mina bayitshela ukuthi imali yakhona ayibuyi ka-1 in-190. Ihamba laphana bethi 150, uhambe laphana bethi sifuna $20, uhambe laphana bethi sifuna $20. So kuyabe sekugcina sekuyenza imali eyi-190. Then leyi $40 abayi-advertise lapha ababhala khona ukuthi i-passport sikhweli, babhala ukuthi 150.
Bakhona obabonileyo bewathatha ama-passport nge-190 yakhona na leyo?
Abalutshwane kakhulu ngenxa yokuthi abaningi bebekhangelela ukuthi yi-150. balutshwane babonileyo mina kade bekhanya befile amafomu ukuthi sebengangenelisa ukuyibhadala i-190 leyo.
Wona amalayini abenganani ngoba sike sezwa ukuthi umnyaka usiyaphela kade sebelala khona abanye. Abenjani amalayini wena uzohamba?
Abe seyehlile ngathi sikhompeya lokuthi ukuvala kwabo bevalele iholiday amalayini abenjani. Abe makhulu kakhulu but kade sabe seyehlile kakhulu amalayini esemalutshwane ngenxa yokuthi iningi labantu leyo linginike liyenelise i-190.
Wena manje njengoba ubutshelwe ukubana i-150 uthe ufika wabaqhubela yini i-150 bakutshela ukuthi ayenelanga?
Bangitshelile ukuthi i-150 leyi ngefomu then kuzamele uyekhiphe $20 ngale uphinde uyekhiphe $20 ngale. So ngavele ngangaziyenelisa ukuthi ngiyikholekthe ifomu yona liyani okumele uyifike.
Manje usuzenza njani njengoba uyehlulekile ukuthatha yona le i-passport? Uzadinga yini imali le eshoti leyo?
Sokumele ngihlale ngilinde ukuthi mhlawumbe ngize ngiyenelise ukuthi ngithole i-$40 liyana ngigcini ukuze ikwanyenele ukuthi ibe i-190.
Alo-ke ngunkosazana Thembi Dube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights sikhuthaze iziphathamandla zabo manispala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungele lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aneleyo. Linkuthazo iza ngesikhathi iKhansili yakoBulawayo isitholisa abahlali amanzi okwensuku ezimbili kuphela ngeviki ngoba esesilela emadamu ngenxa yokuthi amadamu aleli dolobho asesitsha ngokungani kwezulu. Umkhokheli weMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ngemfanelo ukuze kwenqatshelwe le mikhuhlane efana le-cholera. Wona osubulele abantu abedlula amakhulu amabili elizweni
258. Zimbabwe, lama local authorities ake, kakabe menze okungcono ngendaba yamanzi, abantu bathole amanzi izikhathi zonke. Umuntu angehlulwa yisibotshwa, izibotshwa zisejele ziyathola amanzi, kodwa mina mhlawumbe esitridini engibhadala itaxi kangiyitholi. Sithi kabenze ngcono ba-investe ekutholakaleni kwamanzi ayenileyo njalo ahlanzekileyo izikhathi zonke.
Bayakhala omasipala ikakhulu umasipala wakoBulawayo uthi udubo lusemadamu ayatsha nxa izulu lingasananga akula lapho abangawathola khona.
Udubo lwamanzi lakoBulawayo somadamu futhi alusoze lwavalelwa ngamadamu. Udubo lwamanzi akoBulawayo ubukhokheli obungekho ikakhulu ubukhokheli obukhangele ngamanzi ubukhokheli bezinwa iZimbabwe National Water Authority. Lokhe izima yaba khona kuzalwa abantu mahola wonke mizuzu yonke koBulawayo kulomama obeletha umntwana koBulawayo. Kodwa izima lokhe yaba khona ayizaki izala idamu ngitheli lodwa. Sibe sesihlola lawakhona uhlola njani yena lowo melakwenze tshengisa ukuthi ngala leadership. Yiproblem yakhona akumelanga sichallenge sifihle umphini. Into yokuthi siyabe sichallenge nje sifihle umphini le yesifake khona. Lo masipala wakoBulawayo kumele athiye ukutshela abantu amanga ebeloke sithi inkinga ngamadamu, inkinga ngamadamu. Ngakhuluma iqiniso, inkinga izinwa eyehlulekayo futhi elokhu iqhubeka isehluleka. Yikho lapho kunenkinga khona. Uhulumende kathathe amandla okuthi kwakhiwa amadamu awanike uBulawayo City Council, awanike ama-local authorities adisbandle into yakhe leyo ukuthi akuyizinwa engasebenziyo. And uzabona ama-local authorities abe sengemlandu futhi abe se-accountable and uzabona amanzi azaba khona emadolobheni.
Alubana uthe waphiwa lowo mlandu wokulungisisa udaba lwamanzi elizweni, ungaluphatha njani ngaphandle kodaba lokuthi izinwa ibuyisele amandla kumakhansili?
Vele ngiphatha ngakholokho ukuthi imana ngamanye 7 days ingakapheli ngiqala ngokuvala izinwa ngivale kayisekho. Ngibe sengisuka lapho ngipha ama local authorities amandla ukuthi afayinense alungise amadamu abo adinga ukugejwagejwe ukuqalisa amatsha kaqaliswe kuye sokusithi sibe lenye istadi yokukhangela ukuthi kanti vele inkinga ingapi. For instance, ungakhangela i-Victoria Falls. I-Victoria Falls iphakathi kwamanzi kodwa izakhamizi ziyashota amanzi. Kwenzakala njani khonokho? Lugukele idamu akula damu eline-problem. So sibe sesikhangela ukuthi each local authority inkinga yayo i-capacity constraint yayo ingaphi.
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina, hathi ukuthi amanzi la agelezele ephuma emasimini. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalisile kodwa likhangelelwe ukuthi lizaphangisa ukuphela ngenxa yesikhudumezi se-El Nino. Uthabo Kancube weStudio 7 uxoxa lomqondisi wehlangothi lukahulumende oliphathisa abalimi olwe-Agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi esikuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amanengi, kungaba semasimini, kungaba semadlelweni, okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibila amanzi nxa kuyindawo ema amanzi.
Abalimi bengenza njani ke lapho?
Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njengoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphange ukugeleza amanzi adabula insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona, ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile ukuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungiswe kuhle umgelo uyakwenza lokho. Ukuna kwezulu ngamandla okwesikhathi esifitshane, yebo kambe singabona izilimo zethu sezime emanzini, kodwa akukabi yinto engaba lomonakalo kakhulu. Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi, yikho lapho esingafa khona.
Yisiphi isixwayiso elingasipha kubalimi abafuya izifuyo ezijineyo ngalesi sikhathi?
Indawo eziningi izifuyo zethu bese ziswela amanzi. Amadamu lawo esilawo angaba ngamancane ngapha ngamakhulu asagqibeleka amaningi, agcwele udaka. Izifuyo zethu bese zisithi zilanda okulichibanyana sokusele zibanjelwe edakeni bese zifela khonapho ngoba zingalamandla okuphuma zicakile. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi seliqalisile nje ukuna izulu njengoba kusenzakala kanje, asiboneni ukuthi lokho esilandelela ukuthi izifuyo zethu zinatha ngaphi. Singaze saphongukwekela sixotshele iganga sithi aziyazibonela, ngoba nxa zihlanganele ngozi yokuthi udaka lokhe lusabamba siyalahlekela.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi luka Holumende olwe Agritech eMatabeleland North ubexoxa icingweni lo tabuka Ncube we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe ezise emaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi udokotela wesibhedlela seChinoyi uchaywe livili eliphume emonteni enkulu yohlobo lwe-haulage truck wafa duzele Orange Grove emgwaqweni weHarare Chirundu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulomunye umama weHarare osemangalele umahluli weHigh Court uJustice Catherine Bachi Muzawazi esithi uyamlandela emhlukuluza. URita Mark Mbatha uthi uMzawazi ufuna ukuthi avumelane lomnumzana kwatikona Joe owamangalelwa ngumbatha emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abalaleli labasakazi. Igama nguMandla Nkosi Mkhonazi efela Busa. Ngilokudangala okukhulu kakhulu kuzo ukuthi leZimbabwe lixotshana lodaba lombhuqazwe. Nanku phela umbhuqazwe lokuqhubekela phambili. Amapholisa mabesishoneni, uArmy mamashona futhi. Passport offices bulawayo lupane Gwanda abantu besishoneni. Amaborder post amashona futhi. Ababalisi ezikolo endaweni zamaNdebele kugcwele amashona, abafundisa abantwana bafeyile kuthi amaNdebele abafunda. Izimseki banje ngamashona futhi. Ngitsho le judiciary system yonke ibanjwe ngamashona. Trade gold kobulawayo kugcwele amashona. Aleso sizathu umgubho uqazwe ulokhu usiya phambili. Kulusizi ukuthi kudlalwe ngengqondo zabantu kuthiwe khona kukhulunyiswana ngodaba lombhuqazwe. Kungalungiswanga izinto ezinjengazona lezo. Ngoba amaNdebele kumele lawo bazibuse endaweni yakibo kube yibo abasebenza khona. Kulokho okwenzakalayo yikho kanye okubhalwe ku-grand plan yesishoneni. Alubana bekuliqiniso ukuthi kuyakhulunyiswana kulungiswa ngendaba yombhuqazwe kumele uqale kulungiswa. Lezi zinto ngaleso sizathu ngibona kuyikudlala ukuthi kuthiwe khona kuyakhulunyiswana ngombhuqazwe. Ubumbhuqazwe yiwolo esikhuluma ngawo ukuthi amashona athathele amaNdebele imisebenzi, abathathele izinto zonke, abathathele amandla. Akulungiswa indaba le inxa kuyikuthi kulungiswa indaba yombhuqazwe ngoba kukhuluma ngombhuqazwe lokhu kungalungiswa ngayo kudlala ngesikhathi. Ngiyabonga.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ye ngagcina lisatshana amakhanda abantu bengakwazi ukuthi chamisa kutshona. Lisafuna ukwazi abakade bengakazi ukuthi chamisa kutsho. Ukuthi chamisa kutsho umuthi wokumithisa, kutsho umvusa nkunzi abakade bengakazi. So umvusa nkunzi lo chamisa into uchamisa usazolishiya ehlathini ngiyalitshela. Yambona ukuthi uthuli njani umuntu wakhona? Uthula ngathi yonke into ihamba kahle umuntu wakhona nalo uchamisa. Umvusa nkunzi ngiyabona.
Yabonga Studio 7, Happy New Year. Ah, uJoseph Juma kake kusiphaphela lo. Abantu bahlele ukulungisa bahlele ukuletha imali yelizwe idola laseZimbabwe lidala ziyani lalikhona ngoma-90s njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu. Amafemu amele utshani manje okugcwela masengama-church idorobho lonke iZimbabwe yonke. Bahlele ukulungisa khonalokho bezotshela abantu abeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ilizwe lonke bona bebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abezayo besiya kokwe-Singapore ukuthi bangabosijwayela kabi lo. Abazama ukuhlonipha bayabonani sizigima zabo sibone ukuthi badlala ngabantu bona bayajwa basuthi fuzodlalela ebantwini. Ma umuntu esuthi seqala ukuphaphela abantu angabotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu. Nabahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuze wabavotelwanga vele baswaka. Yabonga umasenga lapho kubulawa iphumule emadokini.
Salibonani bantu bakithi. Salibonani bantu weStudio 7 ngabe linjani ngezindawo bantu bakithi. Size zwakamthwakazi size zwamzilikazi nomambo. Siyaphila sobo zami siyaphila. Into kabuhlungu into lesizwa ngoGawule uPhilip Gawule labo Joseph Chuma labo umthuli Ncube abantu bangkhona laba ukuthi kathi bona badlani batholani abantu behlupheka kangaka ngenxa yabo bona lokho besithi izinto zihamba kahle into zihamba kahle bekukhuphuka intengo yonke into nje yakhuphuka kusuka kube nzima ebantwini bakithi kube nzima lokho bencindezelwa ongapheli imihla lamalanga bancindezelwa manje siyahlukumezeka emazweni ngenxa yabo asaphathwa njengabantu basifile uma besibhekile abantu hhayi babona nje udoti nje abantu bakithi sicenda isikhulumele labo ukuthi hhayi bazame ukulungisilizwa bazame ukulungisilizwa hhayi le nto abayenzayo
ye sibingelele inkundla ya abantu abanjengabojoseph Chuma laba uyadinga uswele ukuthi khona umsutho kwesinye isikhathi uyinkinga ebantwini impela Joseph Chuma laba labo Malani Nkomo abadala baqinisile ukuthi kulabantu abasutha kabisa ngoba amaqhinga la abantu kufanele bezibuyele namaqhinga angazi ukuthi batsho ukuthini ngoba ungeke utwene uyigovernment and uhlale kuphela ukulokhu ukhamisile kuphela abantu bekuholela njengenkukhu lenjani ezihholela umumbu amabele kodwa utwene uyigovernment angazi ukuthi kuthini lokuyana ngoba bazwakala ingathi abantu sokufanele bezilungisele imigwaqo abantu bezilungisele izikolo abantu bezenzele konke elizweni bona bebuye kuphela ngokuqhuquluza imali befake ezikhwameni amadoda lawa amadoda lawa angazi impela ukuthi acabanga njani shem
sakazi we-27 sanibona ngihlale bezikwedaba ngachitha isikhathi besibazwile abakhohlisi bezanu ujoseph Chuma ngoba vele bahlala bekhohlisa abantu abasebajwayela nje ukuthi vele bangabakhohlisi uthi khona abantu babavuke bezenzela allright bavuka bezenzela bazenzela ini yena lo hulumente wabo wenzani yini oyenzileyo bayezinto abantu bavuke kabazenzele so bona babujabulela ukuthi abantu bonke begcwala imigwaqo bethengisa into abayijabulelayo yomabhizinisi abakhuluma ngawo lapho ukuthi wonke umuntu nje sofanele ukuthi mayezenzele fanele ubani ozathenga kathi masonke sesithengisa Joseph Chuma madoda siyakwazi liyasutha linda ngapho kwezanu PF liyadlala ukuthi kudla kathi manje imali sidla nina lekudlayo liyakwazi ukuthi iy'nkulungwane lezinkulungwane zabantu bayahlutheka eZimbabwe but itaka bavuke bezenzele bazavuka bezenzele kuphi manje lizwa lilamanzi amatitsha awakaholi amapholisa awaholi amasosha awaholi so lithi bavuke bazenzele ngani ngoba laleyo mali ayikho ilizwe lilamali yalo lisebenzisa imali yangaphandle kodwa lina libabhatala ngamani yanale ilizwe elingasebenziyo futhi so lithi kabavuke bezenzele ngani sicela lithule imali lento elizayingekeleza elizayifuna ukuyikhuluma Joseph imali ingekho into elifuna ukuyikhuluma Joseph sicela lithule ngoba lento eliyikhuluma suku zonke iyasinyanyisa plus iyasicasula
salubonani salubonani ndingekela abasakazi bonke nti happy new year wonke umuntu sijabulela umnyaka omtsha ya kunomlaleli ekuseni okhuluma into veleyo yabe ngani iyanihlupha i-covid seyaphela phela lapha sayi-covid ukuthi sesisakazele ezindlini zendaweni zenu so for ukuthi i-news besizithanda siyi-studio live esiqalisa ophela kuzokutshaya nine silaleli maya thesi seliyenza half past 8 kuphele kodwa beqhubeka liphindele into eyi-1 ake sichazele ukuthi sebesenza njani kumba sekuyuzela izithola ezinye besithanda sili 1 hour lalani bemnandi kabi sijabula kakhulu so lisichazeleni kusokwenzakala nje waliphindele beyelele half past 8 iphinde intathele kuliyikhuluma senake lisichazele umlaleli ubitshaya ekhanda sibili ambe kungihlupha ngumlaleli omkhulu estudio 7 so sesimanga ngiyathelele into kuliphinde into 1 kuthatha i-1 hour leyo silalele into eyodwa sesicina sicitshe
Seven, Studio 7 bingelele ku Studio 7 eZimbabwe yonke jikelele nimalo baba alapha uSwane izinkomo la engavumeli lo msebenzi weground uphathwe izinduna engavumeli uSwangelizwe uright umbono wakhe uSwangelizwe uright umbono wakhe uright kakhulu engamvumeli uMnangagwa engamvumeli uMnangagwa lo Mnangagwa sowathenga izikhali phela uready ukulwa so abantu nathi kufanele sithenge izikhali zaphu ayivuke impela emaqandeni uThokazi Republic ayivuke impela emaqandeni ayiqale phansi kuground
ngiyabingelela Studio 7 ungathi kuzisebenzi zenu kulisi yezisebenzi zenu nabakhulumeli selinayo okuthiwa nguJoseph Chuma ngoba sengisho ne-airtime ayinikezwayo ukuthi akhulume iningi okumangalisayo ngani kuye yedwa ophile nakuleyo zanu ngani kuye yedwa okhona hhayi siyakubona konke lokho sikubhekile abantu thina siyazama abanye nokukhuluma awo ama-odio kafakwa nezinye izikhulumeli namaphathi nje amanye sizwe phela ukuthi kanti bona yini abanakho kodwa hhayi i-studio 7 kajoseph Chuma udifenda la thina sithi hhayi sobona lapho kuyawela khona indulo xaxawu angazi ukuthi wayengafuni ngithi thina abanye sesiphile sabona abantu abanjengabo Jonathan. Jonathan wayesima lapha siculiswa udoti wezingoma, ingoma evikela leyo zani yakhona. Bathe sebemkhafula bamkhafula njengenja. OJoseph Chuma nabo bafolile nje bakudwendwe luyakhona pha. Hayi kayidefende ngani nimsupporta idefender kodwa ke sobohla manyosi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi engakhethwa kuba ngumongameli uzavalela bonke abokuza abangela maphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwelemelika abasuse elizweni. Iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bavumelana laye besithi abokuza bangena elizweni belemikhuhlane efana labo TB. Phansi kwemithetho kaTrump afuna ukuyifaka ifana naleyo ayethula ngesikhathi engumongameli evimba bonke abadinga uphepheli kwelemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapho kuzaba nzima, that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu, ama illegal people abangekho emthethweni abangela maphepha yibo abangaba lamandla kokuthi bewadipote, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi bekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadipote, abanye behlule ukubadipote begcine bewina ekhothi. No, ukuxosha abantu uyabona, sibone eHaiti laphana le Dominican okwathiwa ungca okhulu wakho engasewa la wasewa lapha baxotsha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu bakhe yena ukhulu wakhe uTrump angithi wavela eGermany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhuluma just for to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelelwe ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo begxotshwa, yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats, manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babagxotshe abantu babadiphothe, ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho abantu sebesondele khona lokho?
Uyabona ilanguage yakhona eyokudiphotha abantu on mass in the millions, yiyo yikho uTrump beba-accuse uba bakhuluma ngabo-Hitler, nxa bekhuluma ngabantu bokuza abantu abavela ibhoda bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions on mass njengabo Hitler betransport ama-Jews to ama-concentration camp. Angumoni kusenzakala on mass. Baza kwenza khona ukuthi belandele abantu nge-immigration, abantu abangekho emaphepheni. Otherwise, an act of Congress kuzamele befake imithetho. That means lakho futhi kuzamele bebe le majority ye-Congress. That is why le-Republican Congress kodwa kabala i-majority to pass that. It would have to go through the Senate. The Senate currently is a Democratic Senate. And konke lokhu kuzaba determined kakhulu nge-makeup ye-next hulumende, ama-election, ukuthi umbane beku-Congress, umbane beku-Senate, umbane beku-Trump engaze wini, uzakuya ngokuthi ule-Congress enjani, le-Senate enjani. Layo futhi, I think, other than abantu bakhe laba azama ukubafaka, ambaboni bewina bonke. But abanye baba-reasonable people ku-government, they've already seen ukuba they have to ukuthi moderate ama-excesses akhe.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazo ubekhuluma icingweni ekhona pha kwelemelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi sekhweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport izolo bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ithi uhulumende labomanisipala kumele batholise uZulu amanzi ngoba kulilungelo lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gandling sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.